akumangalisi ukubona osakhulayo ephethe ichaga lotshwala besintu emavinkilini okutholakala okunathwayo kumbe imbodlela yokudaka umuntu abe maminiki okubizwa ngokuthi yintshengo. Abanye babuhlaba behluleke ukuhamba lokuvula umlomo, abatshaywe kabi bawela phansi baphenduke obabhemi abazibhuqa emlotheni. Lokhu kwenzakala eZimbabwe okuthiwa kulabatsha abafika phose amachumi amane abasanda kuhanjiswa esibhedlela seInguchane Hospital kulandela ukunatha kwabo utshwala okwesabekayo lokuthatha izidakamizwa. Abakunhlanganiso ye-International Association of Professional Recovery Coaches bayakusola lokhu. Umnumzana Brian Mulipa owayenatha okumangalisayo uthi kuqakathekile ukuba kukhunjulwe abadakwa bezikhohlwe ngenyanga kamabasa okulomkhankaso we-Alcoholic Awareness Month.
I was on three drugs. I was on alcohol, I was on marijuana, banje, and diazepam, mangemba. And I did struggle for a long time. I remember some days I would just go to bed and promise myself that tomorrow I will not touch beer again. I am done with smoking, I'm done with using drugs. Next day I wake up 9 o'clock, I'm already high on something.
Ngangisebenzisa imihlobo emithathu yokudakayo, ngangiphuza utshwala, ngibhema insangu, ngithatha lamaphilisi awe-diazepam. Ngadubeka okwesikhathi eside. Ngikhumbula kwesinye usuku ngangivele ngilale ngizithembise ukuthi kusasa angiye kuphinde ngithinte utshwala, sengiqedile ukubhema, kangisafuni ukusebenzisa izidakamizwa. Kodwa ngabo-9 ekuseni kwakhona ngiyabe sengingodakiweyo.
Baningi abakusimo esifana lesikamnumzana Mulipa abancedwa yinhlanganiso ye-Alcoholic Anonymous. Okunhlanganiso le ocele ukuba eyaziwe ngegama elithi Thabani N uthi kuyethusa okwenzakala eZimbabwe.
Ngisanda kufika kwe-AA ngande problem, ngase ngile-depression, sengiqalisa ukuba lama-suicidal thoughts, ngingelamsebenzi. Mina 3 years engayenza khona i-program, sengareunite lefilemuli yami, ngakwanisa ukuthola umsebenzi, impilo yami kathe singani iyaqhubeka isiya phambili. And utshwala bona angibukhanuki, amalanga lokhu ephusha esiya phambili. Sekwaba lokuyi-distance between umuntu engangiguye nomuntu engiguye kathesi.
Bayakhonona labakumabandla ezokholo abahlangana nalolu dubo lokunatha utshwala okuyingozi. Omunye wabo ngu-Apostle Benigius Chabuka okhokhela ibandla le-Pentecostal Holy Ministries International.
I was a drunkard. Ezinkandiwona, I'm changed. Ndasimba, ndanoutano. My family is happy, everyone is happy about me.
Nami, ndako kota katesi, ngangibona sengingomunye umuntu, sengizimuyile, sengingophilileyo, umndeni wami ujabulile, wonke umuntu ujabulile ngami.
Umfundisi Francis Maseza owebandla le-Baptist Church emzini we-Epworth laye ukhathazekile ngendlela abanye abantu abanatha ngayo utshwala.
Ngiyazama sibili ukuthi sihlale laye phansi umuntu ngimtshele ngimfundise mayelana lalokho usebhayibhelini ukuthi ibhayibheli lithi xa umuntu sedakiwe singumuntu olwayo, singumuntu ololanga ohlala esilwa. Njalo lapha eZimbabwe vele abantu bayanatha, bona besiye ezinkonzweni bayanatha, abanye benatha sibili okuzwayo okokuthi le ngqondo sezilahleka.
Uyakhala lo mfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Siyakwazi ukuba abantu abaningi bagcina bechithiza izimali, abantwana bengasayi ezikolo, kumbe njalo ngekhaya umama etshona ehlukuluzwa ngubaba nxa evela-ke natha utshwala. Njalo siyakwazi ukuthi lo mkhankaso kuye ngesikhathi abatsha abaningi sokulokukhathazeka okukhona ilizwe lonke ukuba abatsha bethu bayalinyazwa kakhulu yilokho okudakayo, bagcina benatha-ke labo utshwala.
Umfundisi Sibanda uthi iqakathekile linyanga kamabasa yokuzama ukulimukisa izidakwa ngokungabehlela empilweni.
Ngakho-ke umkhankaso walo nyaka kumele ukhangele abatsha ukwenzela ukuthi basizakale njalo bancediswe ukuba impilo zabo zingachitheki. Njalo-ke ukukhankasa lokhu lonyaka ibandla likhangele njalo labadala ukuba balethe babe ngumzekeliso kulaba batsha ukuba umuntu angazithiba kanjani.
Umfundisi Gibson Botomali owebandla le-Church of Central Africa Presbyterian udabuke inhliziyo ngakubona kusenzakala eZimbabwe.
Abantu nxa ukuthi Pina utawa bahlala besilwa bahlala engabantu abahuma abusive achene labantwana basinga beshela ezimali futhi njengebandla sijwayele ukuthi sifundise abantu libenga nathi lezi zinto njalo uNkulunkulu kakuthandi ukuthi abantu bebedawa.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Drugs Prevention Services Trust, uMnumzana Mandla Simba, uthi utshwala buyingozi.
40% of liver cirrhosis around the world is caused by the use of alcohol.
40% we-cirrhosis yesibindi emhlabeni wonke ubangelwa ukusetshenziswa kotshwala.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Lindani Moyo uyakusekela lokhu.
Ontanga abaselanto abayenzayo bahlala behleli nje, so uthole ukuthi abangani babo bayanatha suke labo sebejoyina kungenxa yesituation le siyenza into zonke zibe west.
Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eye-World Health Organization bathi abantu abafika izigidi ezintathu 3 million babulawa butshwala iminyaka yonke. Abezempilakahle eZimbabwe bathi basebenza lenhlangothi ezishiyeneyo ukwenzela ukulwisana lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo lokuthatha izidakamizwa. Ngimele studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.